China similar trade union. The trade union is always under INEC, National Employment Council. These people indabazethu le kumele iqalise kibo uDA wangkhona. UDA wangkhona nguye kumele ihlale phansi and then bese suza kebona ukuthi izinto zangkhona kwahamba right. So vele ngoba izinto zangkhona from the beginning vele kukhanya akulanto eyahamba right. But thina ukubona kwethu ngapha i-outcome ithe isiphuma sokukhanya ngani i-company was right. Lokho vele totally out because thina vele asizanga kesi consultwe kumbe senziweni konke and futhi ku retrenchment board abazanga be apply le abenzanga ni konke izinto zonke zona lezi azenzwanga yabo and then ithina futhi umuntu owamela almost ama unit wonke it's only one person onguye wasayinayo ukuthi ama unit wonke sayinelwe ngumuntu one uyabona la ukuthi it's impossible yabona. So daba le uDA lo ngumuntu ezilambeleyo la ngumuntu olambayo vele uyazilambela umuntu olendlala yakhe. So thina senza njani kathesi sesikuhambisa ku labor code yiyo-ke kathesi ezaba le final say like bakhona laba like i-management yeyabo indaba vele yase yasuka straight yaya ngaphi ku labor code. So i-outcome yangkhona iloku engakaphumi.
Manje selizathatha manyathelo bani
umsebenzi vele aziselashungulo ukuthi thina we can go back emsebenzini owathi vele silandaba lakho lokhu laphana sesiphumile laphana thina what we want ukuthi to be paid okungcono because we've worked for these people we want to be paid that ama packages are different. Can't say ukuthi umuntu working for 40 years and then you get less than $600 $700 my friend la yabona sathi kulama hotels amanye like Stanley Livingstone umuntu osebenze kumbe almost 8 years uyabona 8 years umuntu oyenzela ezikade bezuza izimali zabo ezinhle we can't compare okokuthi like lapha kule Stanley Livingstone umuntu bekhangela ukuthi isalary yakho yona leyo oyihola times number of years and then bezobuya futhi bethi half of your salary times number of years. Just imagine that one I can't say it's a hotel, it's a lodge. But they were paying abantu babo who have this. Ukuthi ungakukompare lokwethu so it's embarrassing yakwazi. So labana ngale there is no complaint. They paid well, very well, Stanley Livingstone. They paid very well. Yabo manje thina ngale ukuthi sibuyele emsebenzini vele we don't dream of going back there. We don't dream. Thina want to be paid ama packages with that decent packages. Okwakathesi no they just call these abantu ama trainees. They are using ama trainees mostly. Calling ama trainees yibo abasetshenziswayo mostly kathesi khona ngale nxa kungani kungababhizi they call ama trainees lawo bebasebenzise but those people they don't complain you see they don't complain even when bebasebenzisa ama hours amaningi they don't complain because ungacomplaina wena then they will tell you siyakumisa sisakulokhu yabona siyakhathi lokhu zeni yakho icontract yakho yabo that's what they are doing those people. So thina we don't mind about them ngale safuni vele lokubuyela now but we've started some of us we started doing our own things, yabo.